Ngoluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uCornel Chivayo lapho azwakala ezitshaya khona isifuba esithi uthola amakhontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola eMelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamathomu. Kumbiko lo we-odiyo uChivayo uziqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-odiyo le. Sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala babankomo engakutsho yikuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuye lwana okhulumelana amazwi. Kukhona kathesi kwezi nsuku zanamhla abantu balingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Mbona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokhu. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzane kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzane lomongameli susiba ngumuntu wokuthi wasokumeleke kukhulunywa into ezimbi ubunjelwe lokhu nalokhu. Angiboni into embi ngokuthi uChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usomabhizinisi esondele duzane lomongameli umongameli welizwe. Kumele umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese bethi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uJoji Haramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokhu. UChivayo la esekhulumile inkomo abantu kunje bakuthatha bekubumbele eyinye indaba ngokuthi uthiwa ngokukhulumileyo belezi zathu zabo. Bazama ukususa uChivayo duzane nomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa uMongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa ngumgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana laboChivayo. Ungathini ngalokho?
Akulanto embi njalo kanti uChivayo kanti nkomo ngathi icala lakhe yiliphi njengoba kanti wahamba phela emakhoti bemethesa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omubi ukuthi kasamelanga sondele duzane nomongameli ukuthi kutheni. Ukuthi kutheni nkomo? Kambe umuntu onjana nxa edinga laye amathuba okuthi aphumelele ahambe. Nampana abantu abantu abatha emazweni amanye athuthukileyo lana. Antanga abanjengabo uChivayo ngamabhiliyoneya, ngamamiliyoneya. Amathuba kangabe khona kambe kanti kungaba labanye abaphumeleleyo sokumele bebe ngabantu ababi abangamelanga basondele duzane nomongameli abasebengabambi umongameli bamnenzisa izinto abazifuna. Kambe umfana omncane onjengoChivayo kambe ngayenzisa njani umongameli izinto angazifuniyo?
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga le-CCC umnumzana Sibeni Chiroza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenzelana laye umnumzana uEmmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar project yaphongululoba mahla ya. Kodwa thina sikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye esikwaziyo thina yikuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lobuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho ngomnyaka ka-2017 ethatha umbuso ngemva kokushuthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelele.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-odiyo esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi akhandwe izitha zakhe. kungaba njalo yini
kulezi insuku ku technology yamanje manje ethiwa artificial intelligence kuke kwaba leyinye I technology eyasetshenziswa kudaba luka Joyce Mujuru bemgcona u Joyce Mujuru kwayotholakala kukhishwa izintatheli izindaba ukuthi u Joyce Mujuru babemqambela amanga njalo ukukhona umzekeliso okhona ukuthi wayengumongameli we America u Donald Trump ube le audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe ibi audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence so yes angaza ke sithi lokhu akwenzakali kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini
Umnumzana Siden Chiroza, lilunga le Triple Sim.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe